让力量团结，
让力
量团结，让力
量团结，
让力量学水，
让力量让爸爸不远不难。
Izakhamizi zeGwanda ezihlaselwe yindlala sezibhekane lolunye njalo udubo. Lolu dubo ngolokusilela kwamanzi ngoba amadamu lezikotsho sokutshile. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube esemaphandleni.
Iningi lezakhamizi lithi lonaka isimo sibi kakhulu. Njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona benesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakenye sekudala ukuthi iningi lamadamu kanye lezikotho kuthe osekuthi izakhamizi ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansela kaward 1 Nkaze umnumzana Stanford Nkala uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Singathengela kule dami elikhulu elemasolomose eliyibi elincedisa ngamanzi nasesiyirifeshin selisile kakusela amanzi. Izilimo ebezilinyiwe khonapho sezisisa okuthi akula okuzaphuma khonapho bese siya esigabeni semasiya lemasetsheni amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke lezingadi bezikhona ezincedisa yalawo madamu asethile ke lawo madamu izilimo lazo sezithile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mabili kuphela phakathi kwamavillages angu-5.
Ukhansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebeziphila ngokulima zithelezela.
Ukutsha kwamadamu lokhu kusho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokhu ukuthi balime bathengise izilimo lezenzaba umbhida leyanyanisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho lasifikisa amanzi awokunatha awasekho, izikosi eziningi kazisaphumi manzi. Lokhu kuzabangela udubo olunye esingazake sihlangana layo lomnyaka, umnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila njani.
Udubo lokuthilela kwamanzi lusabalele esiqindini seGwanda. Umnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi ithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu emadamu akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezivanjelwa, yonke into vele ayayisamanga kuhle. Akusamanga kuhle, sibili lesibhorani sezijile, yonke into vele hayi akula nto e-right. Akula abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu lemzinsenondeni ngelinye lamadamu angasela amanzi. Umnumzana Thembani Mlilo kaVillage 3 enyandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi sifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxa kuzwe abahlale bekutsho bethi into yokulima into zikagatshombo gatshombo i-zero tillage ngesilungu yiyo ezakufunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejele, angithi lula. Ngitsho labogogo bakhona ukuthi babuye nxa subona ukuthi kunzima, thatha amabhakede lithele thele thele thele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lodubo lwendlala. Laloba uhulumende encedisa izakhamizi ngomumbu, umlilo uthi lokho kudla kwenele.
Kuswelakala ukuthi mhlawumbe bebone ukuthi okay si-prioritize bani izalukazi lapho kulabantwana khona abancane. Laba abanyana basaqinaqinile, hheyi hayi khanya ngokubona kwethu ngani yinto leyo ukuthi hayi mayuyo, kodwa-ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina ngibona ngathi leyo nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi wona sekuyisimo esibi asiphanga lesi simo.
Gwanda South lakho babhekane lo dubo olufanayo ngoba amadamu abalisele egungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokhu engakalungiswa lanamuhla osekudala ukuthi uzula nathi endawone lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu lethuli manyange elikhangelele ukuthi liqede udubo lokusilelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba izikhwama zikahulumende zibuza. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemathawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibongeke ijaha lakoNcube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni likhona le eGwanda.